umbukiso wamalanga amathathu oqale ngolwesine ubuthanise abenhlanganiso ezitshiyeneyo kunhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokubukisa imisebenzi yabo ukuze icace kumuntu wonke lakuhulumende. Isiphathamandla senango unkosazana Nokuthula Matshazi Mkhuzana uthi bona njengenhlanganiso bakhuthaza ukusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende.
Sikhuthaza ukubambana ukwenzela intuthuko yelizwe lonke. So sikhuthaza ukuthi uhulumende abambane lama NGO kusetshenzelwane kuhle ngoba sithuthukisa umphakathi munye. Njalo sikhuthaza ama NGO ukuthi labo abe open to ukusebenza nohulumende, babe ngabantu abahlezi belindele ukuncedisa lapho uhulumende asingela khona.
Unkosikazi Lindani Maphosa usebenzela inhlanganiso ye-Hand in Hand Zimbabwe esezicintini eziyisikhombisa ezigoqela iLupane, Gwanda, Bulilima lezinye.
Ebulilima sikuma wards angu-10.
Yeah.
Ama wards angu-10 ebulilima. I think sile Changwa, sile Mtunungwe, sile Dombotemba, iVulindlela, iMalanswazi, iKhame, iPlumtree Town. Siyatrena ngathi omama ukuthi beziqalisele amabhizinisi amancane ezindlela yokuziphilisa. So esikwenzayo siyabaqoqa bebe ngama-self-help groups.
Abakade bekulumbukiso babele baziswa ngamaqembu omculo athiyeneyo. Osakhulayo uNomthetho Ncube ubebukisa ulwazi losizo abanabo olungaphathisa kwezemitshina yangalezi nsuku e-Information Technology, ICT, phansi kwenkampani e-IT Solutions, kanye lokulondolozwa kolwazi kuziphala ezifana labo-cloud.
Esakhompyutheni sabe sikhuluma ngokuthi ibhizinisi yethu kayingapheleli kuphela emaphepheni, kayingapheleli kuphela emafonini, but ayibe khona ku-internet. So ku-internet akusho ukuthi singahlala ku-internet ukuthi umuntu sengakwazi uku-accessa at any time.
Unkosazana Progress Banda wenhlanganiso ye-Youth Empowerment and Transformation Trust uthi balezifundo zabatsha zokuba lolonga ukuba zinkokheli ezikhaliphileyo abangaphathisa kwintuthuko yelizwe.
Siyafisela ukuthi njengamayouth elizweni lonke asisebenzeni sonke because yithi ikusasa lakhona. Actually now sesithi ikusasa lakhona yithi.
Lo mbukiso ungenwe ngabenhlanganiso zenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo okugoqela le misakazo yezigaba eyama-community radio stations lezabantu abakhubazekileyo betshengisa imisebenzi yabo yezandla. Bekule mihlangano ebisenziwa eceleni kwalo mbukiso okugoqela owenziwe namhlanje wabatsha becebisana ngokuzithuthukisa owe-Youth Conversation phansi kwendikimba ethi Leave No Youth Behind, Let Together We Speak. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.